sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Welamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhlaka 6 zibandlela 2022 Praxis Jeremiah. Indabeni zethu lamhlanje.
Sasivele sihlala sibatshela ukuthi ama by-election la ngabe alandela umthetho ethi angaba khona thatha 90 days yokusibalela ama by-election. Ngenxa yokuthi izalo yayilokusesaba kade sisebebuya nje vele hayi akusethusi sizimisele. Abantu bonke bamile bamele ama by-election ngoba sifuna ukubatshengisa qotho ukuthi into edebeyenza le ayisozi bancede ngalokhu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ubana ukhetho olwama by-elections luzaqhutshwa kwinyanga ezimbili ezilandelayo mhlaka 26 Mbimbitho.
Izolo ebusuku izakhamizi zebhalago zithi zize umdumo zacabanga ukubana kungabe kungamatalameda ezimayini kodwa okwenzakaleyo kubana bekudutshulwa ilitshe elesikhumbuzo sombhuqazwe elapha kwakhona phandle.
Ilitshe lokukhumbula abantu ababulawa ngombhuqazwe wegugurawonji ebhalago elibikwa lifunyenwe lidiliziwe nokuphoselwa okudubukayo izolo busisa ngabantu abangaziwayo. Sokwedlule umnyaka abalandeli bakamnumzana Donald Trump oyengumongameli welemelika bazama ukumisa ukuvalwa kwama-electoral votes edalele Congress lapho abangena khona ngodlame. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amabandla ezombusazwe kweZimbabwe athi aselungile ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections olukhangelele ukwenziwa kunyanga ezimbili ezilandelayo. Lokhu kungemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa yazise ngelanga lokuba lolu khetho lwenziwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa esebenzisa umthetho owe Statutory Instrument 2 of 2022 wazise ukuba umhlaka 26 Mbimbitho 2022 kulapho kuzaqhutshwa ukhetho lwama-by-elections lokudinga amalunga edayela ephalamende lawekhansili alikhulu lamashumi amathathu 113. Izikhundla zedayela ephalamende zasala zingaselabantu ngemva kokuxotshwa kwamanye amalunga lokubhubha kwabanye. Iningi lalezi zihlalo lilezo ezazingeza bebandla le-MDC Alliance ephalamende lakumakhansili abaxoshwa i-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora, yona eyaphiwa imvumo ukwenza njalo ngumthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court ngomnyaka ka-2020. Amabandla ezombusazwe amukele ngenjabulo lombiko wokhetho. Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulume se-MDC Alliance, uthi ibandla lakhe lizaveza ukuba yilo elithandwa ngabantu.
Thina be-MDC Alliance sizimisele ukuthi i-constitution yeZimbabwe ilandelwe, lemthetho ye-elections ibe khona. Sasivele sihlala sibatshela ukuthi ama by-election la ngabe alandela umthetho ethi angaba khona thatha 90 days yokusibalela ama by-elections. Ngenxa yokuthi izalo yayilokusesaba kade sisebebuya nje vele hayi akusethusi sizimisele. Abantu bonke bamile bamele ama by-election ngoba sifuna ukubatshengisa qotho ukuthi into edebeyenza le ayisozi bancede ngalokhu.
Abe-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora labo bathi bayathokoza ngokubekwa kwelanga leli. Umnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla leli, uchazisa ngalokhu.
Ibandla le-MDCT liyakwamukela ukwethulwa kwamalanga okumele kwenziwe ngayo ukhetho lokugcwalisa labo abakhitshwa ePhalamenti abanye ababhubhayo. libandla elikhulu ke iMDCT elivele nje lihlala lilabantu abaningi abangathunywa ngabantu ukuthi bayofeza izidingo zabantu lokumelela abantu eParliament. Ngakho kuyinto enhle ukuthi siqala lumnyaka sizahle sigqibe leyo ndima.
Okugcizelelwe ngowaye ngummeli webhinga edale eParliament umnumzana Prince Dubeko Sibanda
okuthi ukuthi lokhu okwenziwe kabusethusi ngoba thina vele salungiselela ukuthi sihambe njalo ebantwini ngaphakathi na kwesikhathi esasivele siqanjiwe emthethweni. So ke silungiselele njengebandla ukuthi khona sihambe siye baphinda njalo lokhuyane sabayenza ngo-2018 kwakungani kuya kuba ngomntwana kulokhu esiyakwenza khathesi. Isizathu ukuthi khathesi sesifikile isikhathi salokhuyana ukuthi nxa wadla into yomnikazi sokufuze uyihlanze sokufuze uyikhiphe ngoba umnikazi into yakhe useyifuna. Abantu bebelokhu bemelele kusukisela ama-recall lawa eqalisile, ngakho-ke khathesi isikhathi sokubana abantu bephithiza. So ngenxa yalokho-ke ye siyangena kuma-election njengebandla asoze sayekela ngoba asingeke sayekela ngoba le yinto yabantu.
I-ZANU PF ithi izanqoba kulolu khetho ngoba isebenze kakhulu kuminyaka emine selokho kwaqhutshwa ukhetho. Lokhu kuchasiswe ngumnumzana Munashe Mdudza omela abatsha kubandla leli koBulawayo.
I-ZANU PF libandla labantu ama-by-elections abuyayo kathesi ungananzelela kakhulu abangelwe yingxabangxoza lokulwa nokuxabana okwenzakala emabandleni aphikisayo. So izani PF lithi isitshengise yona ukuthi endaweni zayo lapho yini ibili ama MP lama councilor khona kuzange kube lokuxotshana esikubonile opposition. Yikho nje abantu bayakunanzelela njalo, uZulu yakunanzelela khona lokho. So hayi silethemba lokuthi thina sizawina leli election as it comes ngoba siyakwazi ukuthi abantu sebebonile imisebenzi yenjengohulumende kwacomrade Emmerson Mnangagwa, imigwaqo yalungiswa, amadama yakhwa.
Embikweni munye okwazisa ngelanga lokhetho umongameli uphinde wazisa njalo wabeka ilanga elikamhlaka 26 Zibandlela ukuba ngelokubhalisa kwabafuna ukuncintisa kulolo khetho edale le nomination court. Lolu khetho olwalumele lwenziwe ngomnyaka ka-2020 lwadluliselwa phambili uhulumende esithi usaphatheke ngomsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi ukhetho lwama-by-elections lolu alusoze lwanceda kangako ukuguqula umumo oselizweni okwamanje, kodwa impumela yalo izatshengisa isimo sosekelo lwamabandla ezombusazwe elizweni lapho ilungiselela ukhetho olukhulu lwelizwe luka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ilitshe lokukhumbula abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi eBhalakwe libikwa lifunyene lidiliziwe ngokuphoselwa okudubukayo izolo kusisa ngabantu abangaziwayo. Lokhu kwamukele ngokuthukuthela okukhulu liningi labantu beMandebeleni. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilitshe lesikhumbuzo elakhiwe ngomnyaka odluleyo ngabenhlanganiso ye-ibheji likaZulu bemanyene labantu bemangweni weBhalakwe libikwa lifunyenwe libhidliziwe izolo kunakekelwa ukuba lingabe liphoselwe okudubukayo. UMabhalane jikelele we-ibheji likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uchasisa ngesehlakalo lesi.
Izolo ebusuku izakhamizi zeBhalakwe zithi zize umdumo zacabanga ukubana kungabe kungamatalameda ezimayini, kodwa okwenzakaleyo kubana bekudutshulwa ilitshe elesikhumbuzo sombhuqazwe elafakwa khona phana, okuyikuthi lami kusasa sokuzothi labanye bami sivukele siye khona lesiyekhanyela.
Isikhulumi se-MDC Alliance koBulawayo umnumzana Sweden Chirodza uyasisola lesi sehlakalo.
Lokho vele yinto engasimangalisiyo sibuswa yibo labo abantu ababe yibo ababekhokhela amabutho ombhuqazwe, yibo futhi abantu ababehlasela abantu besiNdebele eTanzania singakatholi uzibuse lapha eZimbabwe. So lokho ukubhonjwa okwelitshe akusimangalisi, vele yikho ukutshengisa ukuthi sikhokhelwa yibo nalabo abantu abalenhliziyo ezimbi.
Ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma laye usole kakhulu okwenzakeleyo, ethi senziwa ngabantu abangafuni ukuthula emaNdebeleni. Mathema laye usole lesi sehlakalo ethi lesi senzo seqa umlomo kamongameli. Lukhulwa kobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthi ubengakezwa ngalesi sehlakalo kuthi inkokheli zomdabu ezibalisa uChief Mchana Khumalo, uChief Nyanga Zonke lezinye labo bethi bebengakatholi umbiko ngalolu daba. Amapholisa aweMathebeleland South bathi udaba lokudilizwa kwelitshe sebelutholile bazaluphenya, njalo lumangalwe ngaphansi kwenombolo ezithi 454-2320 RRB. Lamuhla buye lokhe bengakatholi umkhondo walabo abadiliza amanye endaweni efanayo. Sokungokwesithathu kudilizwa amatshe ezikhumbuzo zegugurawundi eBhalakwe kungatholakali umkhondo wabadilizayo osekuchiye iningi likhathazekile. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo nguAnastasia Ndlovu.
Inani lasebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 eZimbabwe selisedlula izigidi ezine, 4.1 million. Kuthi asebehlatshiwe wonke omabili sebeyizigidi ezedlula kancane ezintathu, 3.2 million. Inani lasebehloliwe batholakala beligciwane leli elizweni jikelele lokhe lolu bhubhane loqhamukayo ngo-2020 selifika kwabazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili, 219,057. Asebelatshwe basila kulumkhuhlane sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amabili, 189,713. Labulala abedlula kancane inkulungwane ezinhlanu, 5,092. Sokwedlule umnyaka wonke abalandeli bakamnumzana Donald Trump owayengumongameli wele Melika bazama ukumisa ukubalwa kwama-electoral votes edalele Congress lapho abangena khona ngodlame besithi ukhetho lwalungaqhutshwanga ngemfanelo. Lokhu kukhanya kwalulaza isimo sokuqhutshwa kokhetho eMelika. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukungena ngenkani eCapitol Hill kwabalandeli bakaTrump mhlaka 6 Zibandlela walandela umhlangano owenziwa nguTrump labanye bakhe besithi ukhetho kaluqhutshwanga ngemfanelo. UTrump wethula umbiko lo ngosuku lolu.
We're going to walk down anyone you want, but I think right here we're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on.
Sisuka lapha sizahamba eCapitol Hill, ngizabe ngilani sonke isikhathi. Sachayela izandla abanye babo, kodwa abanye sabe sibahoza kakhulu.
kasoze sithole umbuso wethu nxa sibuthakathaka.
You'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong.
Uhulumende kamongameli Joseph Biden uthi ukhathazekile kakhulu ngokwenzakala nyakenye njengoba uTrump ukhanya waqamba amanga esithi uqilwe libandla lamademocrats njalo uqhubekela phambili etshela abalandeli bakhe amangala. UBiden namhla utshele uZulu ekudalele Congress ukuba kubi kakhulu ukwenziwa nguTrump.
The first time in our history a president had not just lost an election, he tried to prevent the peaceful transfer of power as a violent mob breached the Capitol. But they failed. They failed. And on this day of remembrance, we must make sure that such attack never, never happens again. The former president was preemptively sowing doubt about the election results.
Why umongameli wayefuna ukuvimba ukuba kuqhutshelwane umbuso? Why umongameli waqala kudala ukwenza wonke lokhu ekhuluma amanga sonke isikhathi?
He built his lie over months. Wasn't based on any facts. He was just looking for an excuse, a pretext to cover for the truth.
UBiden uthi uTrump wazihlalela eWhite House ebona kuhlaselwa idalele Congress.
What did we not see? We didn't see a former president who had just rallied the mob to attack, sitting in the private dining room off the Oval Office in the White House.
Waye umongameli wazihlalela okwesikhathi eside engayenzi lutho, kenzanga lutho itshola kancane.
Watching it all on television and doing nothing.
Uphinde wathi kwenziwa ubuchapha obumangalisayo mhlaka 6 zibandlela.
He's not just a former president. He's a defeated former president.
Wakhitshwa ngevoti esikhundleni. Wehluleka ukuveza ukuba waqhilwa njani.
The former president failed to make his case.
Unkosikazi Kamala Harris, umsekeli wakhe, uthi kwaphose wonakala elizweni leli ngosuku lolu.
But the extremists who roamed these halls targeted was not only the lives of elected leaders. What they sought to degrade and destroy was not only a building, hallowed as it is.
Esakubonayo ukuthi izidlova lezi zazingangeni eCapitol Hill kuphela. Zazifuna ukubhidliza umbuso wakwelemelika owakhiwa ngabantu kusukela kudala bazama ngamandla wonke ukuwuvikela.
That generations of Americans have marched, picketed, and shed blood to establish and defend.
Kodwa uSenator Mitch McConnell wakwelemelika uthi okwenziwa ngamademokrats kuyamangalisa ngoba bafuna ukuthi basebenzise usuku lolu ukwenza ukuthi babuse okungapheliyo. Uthi konke konoku abakwenzayo kuveza ukuba bathanda ukubusa. Kwabhubha amapholisa ambalwa kulandela isehlakalo lesi edalela Congress. Kwabotshwa abedlula amakhulu ayisikhombisa 725 labo ababetshengisela njalo bebhidlisa isakhiwo lesi. Abanye babo sebagwetshwa yimthethondaba kube labanye njalo abamelele ukuthoniswa amacala atshiyeneyo. Abacubungula ezombusazwe bathi kuyethusa kwenzakala mhlaka 6 zibandlela njalo akwaziwa ukuba kuza kwenzakala kukhetho olulandelayo kumbe haji kwelemelika. Kule komiti kona manje ephenya akwenziwa nguTrump labalandeli bakhe. Kulabanye abalandeli bakaTrump abangafuni ukwethula ikulela ikomiti le ubufakazi ngesehlakalo lesi.
Abaningi bangikhona abangabasekeli bakaDonald Trump bala ukubuya kukomiti le. So ukwala lokhu kubi kakhulu ngoba nxa besala so batshengise ukuthi bayadelela.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Thabanginari ingcwethi ezimeleyo.
Abaningi bangikhona ukukhanya balokhu bekholelwa indaba kaTrump ukuthi hhayi yena kodwa wawina i-election.
Umnumzana Evidlela Ncube ugcizelela esithi
nxa ngabe iCongress kumbe iParliament noma ngayaliphi ilizwe ingasakwazi ukuthi ikhangele lokho okwenziwa nguPresident lala abasebenza labo, kutsho khona ukuthi kuyabe sekulontando kayiphikiswe esihlalweni.
UTrump kubikwa ukuba ufisa ukungena kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2024 loba kulabanye abakubandle lakhe lama-Republicans abathi Lokhu kuzalulaza ukubuswa kwelizwe leMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Kulive Talk lamhlanje uhlelo asiyihluzeni bomama. Sikhangela okwenziwa ngabesifazane ukumelana lobhubhane lwe-COVID-19 elizweni lakwamanye amazwe. Njengoba umongameli Emmerson Mnangagwa esebeke ilanga lapho ukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngalo elizweni ekupheleni kwenyanga kaMbimbitho, amabandla ezombusazwe asehle aqala amalungiselelo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lomnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe endawonye lomnumzana Ambrose Svindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla seZimbabwe Congress of Trade Unions ngalolu daba. Usibindi usungula lingxoxo.
Well, eqinisweni indaba yama-by elections abantu bebeyikhangelele vele emuva le. Bebehlala abantu bekhonona ukuthi ngobuningi sebathathelwa esingathina ngaba abafelayo ama-representatives ngenxa yokuthi kwekubele monakalo yenza ama-records ayenzakala abantu bese bengafela abantu ababamelayo. So ke abantu bebevele bemele lolo suku. Yebo kambe kungaba le ngxaki ze-COVID landilani, kodwa ke abantu ngibona ukuthi kube la ma-by election bayakuthakazelela ngesizathu sokuthi sebethole ithuba lokubana bazikhethele abantu kufanele babamele ababafunayo, hatshi abantu laba babamele ngenxa yokuthi sebevala isikhala esavulekayo. So abantu bazimisele i-by election bekhona.
Siyabonga mnumzana Nkomo. Njengengcwethi yecubula izombusazwe, ubona ilizwe lifanele yini ukuthi liqhube ezokhetho?
Ya, ngombono wami ngibona zani ngivumelana lobaba uSpindi. Ukhetho lolama-by elections lalumele libe khona last year kusesevesikhathi, kwanxa sikhayele khathesi sokusebenqaka owodwa nje ubana sibe lokhetho njalo. So mbona zani khathesi osokunzima isikhathi sangkhona, kodwa mbona zani kule nkangelelo kakhulu ku-ruling party ukuthi bekhangele ukuthi abantu lokhu bebasapota okungakanani. Nazani isizathu sokuthi befake ama-by elections, kodwa aqakathekile sibili. Mina ngikhona nanje ngokuphuza kwangikhona ukuthi kebeseke abantu laba bazaseva nje less than year, one year and a few months bese bephuma futhi. Kodwa kuqakathekile ukubona abantu bebe labantu ababameleyo vele ephalamende laku council. Ngikhala nje ngendaba yesikhathi ukuthi kuphuzwe kakhulu.
Mnumzana Sibindi, kungaba le ngxaki yini sikhangela ukuthi isikhathi se-COVID-19 njalo abanye ababhaliselanga ukuvota?
Uhlupho lolo siyalulandzelela olabantu abangatholanga ithuba lokubana bangene emabhukwini esithi nayi voters roll ngesizathu sokuthi abanye lingananzelela osokufanele kade sibavote babe lohlupho lezithupha, and kade singakhangela ama-office ezithupha ngale alohlupho lokuthi kwesikhathi uyafika uzawuthi imitshini ifile bathathe nje abantu abangu-40 ngelanga. Soke idwende zokuthi abantu abafuna izithupha baningi kunjalo kutho ukuthi silabantu abathile abazehluleka ukubana bangene ekhethweni ngenxa yalokho. Kodwa-ke weli okuphazamiseka ngibona ungathi thina i-COVID sayo sikhalela abantu bakwemukele baziphathe ngendlela fanele baziphathe ngayo ama-protocols ala e-COVID ukwenzela ukuthi ngasiya ku-election lanxa kule ngxaki ye-COVID singanikani i-COVID kodwa impilo ingani iqhubeke isiya phambili. So ngokunjalo sibona ungathi hhayi i-election kufanele iqhubeke, but njalo ngivumela lo Nkomo futhi futhi into engxenye i-by-election le kulokhonalayo ukuthi yaphuza kodwa isilethwa kathesi. Ngivumela la ukuthi osowezilethwa kathesi izantini siyayazi ngabona ifuna ukudima ukuthi kambe isupporting salawo yini kwakona kwenza la-referendum bona laba kwenza kathesi babe baboni kambe siyisimo bani kwenza ukuthi babe siya ku-2023 sebelo mbono ukuthi wokumiso so sesingenza kanti kwakwenza i-referendum bona ngathi yinjongo yokuthi why belethela ama-election ngalesi sikhathi sokusebenzi i-1 year kodwa ama-election aqathe kuhlabe khona.
Ingqobe yisikuwe mnumzana Nkomo, siyabona abezombusazwe bathi amathuba okukhankasa awafanani.
Yayi lokhu sokwakhulunywa nje iminyaka le eminingi siyadlula nxa sikhangela ukhetho luka-2018 ukhetho luka-2013 ukhetho mbinketho ezimbili zika-2008 siya ku-2005-2000 kubana ama-political parties ezombusazwe ezombangazwe ezikwa-opposition sikhala ngokuthi bona abaphiwa ithuba kubana bekhankase kuhle, abaphiwa ithuba nxa sikhangela kumidiya lapho ukuthi baphiwe ithuba ukubana labo besakazwe ku-state media kwe-ZBC emaradiweni and so forth. Njalo bayakhala lokuthi abatholi ithuba njabo lokukhankasa. Xa sikhangela iindaba zama khathi sikule COVID nje kunzima ukuthi bekhankase, kodwa i-ruling party yona iyabile ikati lama-primary elections last week kade bevunyela ukuthi bekhankase bebaningi in the hundreds bezinkulungwane. So into yakudala nje emelinge noma election reforms ukubana zonke inhlanganiso zombusazwe bezombangazwe kumele zinikwe amathuba afana nayo ukubana zikhankase. Nanxa sikhangela kwezomsakazo ikakhulu ezomsakazo zikahulumende, kuqakathekile i-constitution njalo yakhuluma khona lokho ukubana wonke amaphathi abe la mathuba afana nayo. So kuliqiniso khona lokhu ubana inhlanganiso zombusazwe azila mathuba afana nayo. Sikhuluma nje nxa kudutshula umbhobho ukuthi andi begijima, abanye vele sebeqalisile ukujima, abanye sebezaqeda, abanye vele abalazicathulo zakhona zokugijima.
Sibona kusiba lokuthula yini kulolu khetho?
Hhayi, udlame amboni. Mbona azani ukuze asebenza njena khona lokho kwezimali yokuthi ngabantu ngokudla nendlela ezijiyeneyo. But udlame sibili okwakhathesi angiboni, ngoba le ruling party la izama ukubona ukuthi abantu bayisekele okungakanani isiza kusebenzisa lokho ngokhetho lwa next day. So okwakhathesi amboni ukuthi kuzaba lo dlame, kodwa ukusetshenzwa kwezimali lani ngibona kungasebenza sibili okwakhathesi. So uqalile vele khona lo.
Yes, siyabonga. Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Sibini.
Esingakutsho ukuthi-ke siyacela kithi njengabahlali, njengezakhamizi yabahlali beZimbabwe ukuthi xa singena kule indaba ye-by-election sicela abantu bazibambe kube lokuthula, singaqhathaniswa ngamavoti ngoba sizadingana ngemva kwamavoti. Asibeni ngabantu abaphucukileyo, sivume ukuthi lo ozanqoba unqobile, lo laye okwehlile uzazama kusikhathi esilandelayo. Bese sicela kuma-political parties ukuthi abafundise abasekeli babo ukuthi bangabili ungabili omsindo kungabe lo dlame, abantu nxa bekhankasa bakhakhaze ngokuthula ngoba ilizwe lonke lingelethu. Kungabi lokulimala kwempahla, kungabi lokulinyazwa kwabantu lokufa kwabantu. Leso yisicelo esisilethayo kuma-political parties.
Lo bekungumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions. Ubexoxa endawonye lomnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe. Belosithandekile Mhlanga weStudio 7.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Singeke ihlukane izihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukubana ukhetho olwama-by-elections luzaqhutshwa kunyanga ezimbili ezilandelayo mhlaka 26 Mbimbitho. Ilitshe lokukhumbula abantu ababulawa ngumbuqazwe weGugurawundi eBalagwe libikwa lifunyanwe lidiliziwe ngokuphoselwa okudubukayo izolokusisa ngabantu abangaziwayo. So wedlule umnyaka abalandeli bakamnumzana Donald Trump oyingumongameli weleMelika bazama ukumisa ukubalwa kwama-electoral votes edalele Congress lapho abangena khona ngodlame. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.